America iya ngokuthi kume njani kuwe nje iba mnandi ibe buhlungu depending on ukuthi kume njani empilweni yakho kwabanye yabe mnandi mhlawumbe sikhangeli kakhulu kwezemoli kwabanye yabe mnandi ngoba belazi imoli zabo mhlawumbe ibe buhlungu ekutheni nxa imoli ingekho isekhaya kuba buhlungu ke lapho lanxa ula imoli yakho lapha of course ngingatsho ngithi kuyabe kubuhlungu ngoba nxa ukhangela okwenzakala ekhaya ngale obajile ekhaya kuyabe kubuhlungu kibo angithi yabona yona nje ibisi siba nhle ekutheni isisivula amehlo ukuthi sibone okungaphandle mhlawumbe kuzafika i-opportunity yokuthi lokho esikubonayo siku-implemente kithi le khaya for instance ngingatsho njalo ngamafitshane
okokuthi uyazibona ubuyela ekhaya komunye umnyaka
ekhaya kusekhaya ngiyazibona ngibuyela lama ekhaya ngoba ekhaya nxa kungalunga akula muntu ongafuna ukuhlala lapha e-America kukahle kuright konke kodwa kwabaningi ekusebenzeni lapha kuba buhlungu i-America yona ngwayo ungakhangela kahle ukustrashwa kwayo iyafana kuyafana lokuthi izigqile ezingafakwanga ezingekho ngemva kwamabhazi esingathi i-civilized slavery philela nje ukusebenza uphilele ukubhadela amabhili uphilele ukusacrificela abasekhaya. So uyayibona nje into engishoyo baba.
Hayi ngiyayibona kakhulu. Manje nxa wena ukukhangele khonoko okutshoyo okwenzakala ekhaya ubona ungani kungaqedwa njani?
Kahle kahle kufuneka inkokhelo ezintsha ngingakubeka njalo. Kufuneka a completely new mindset. Abantu abazasikhokhela abangekho kulaba ababusayo manje mhlawumbe kungasiza kakhulu ngikhangele kakhulu engxenyeni njengoba ngithilo ebantwini abangaphandle mina sembona ngani abantu abangasiza ngabantu abangaphandle asebebonile izinto zisenzeka abantu abazabuya with a new approach onje ukuthi asithi simthole umkhokhele njengoba ngitsho ongekho kulaba abakhona phakathi ozakhangela ukuthi okay lapha sesifuna ukulungisa izimbabwe yethu. Into yokuqala ngiqalele kutheni into yokuqala kube yikuthi njengoba uyabe ngumuntu ongekho kusystem uzabe ekhangela izinto ezikhona kusystem azireverse. Ngiqalele kunje ukutheni izimbabwe yona ngokwayo singayikhangela inothile. Inotho yethu isezandleni zabantu abalutshwane. Maybe approach yami ingaba aggressive but abanye bengavumelana layo mhlawumbe angazi. Ekutheni nxa ungumbusi ukuthi izinto zilunge lapha ekhaya. Okokuqala kumele sithathe i-wealth yonke kulaba bantu singabatshiyela sibatshiyela kona abahuqulu zibe not sithathe sifake engingathi kuma-government coffers sibisele inotho elizweni umuntu how can somebody be richer than the nation into enzama ukuyitsho kumele sithathe umnotho wonke siwubisele elizweni sibe sesiqalisa ukubuilda from there ngibona ngani ingaba yi-approach yokuqala konke lokho okunye kuza line up imisebenzi ama-factory njengoba sasidlakho kontutu ziyathunqa kuthinithini konke lokhu yakuzalandela sibe yi-manufacturing nation nxa ilizwe lona ngokwalo selinothile umnotho welizwe usezandleni zabalutshwane which is not okay nxa kufika lelo langa niyabona abantu abaningi bebuyela ekhaya ngoba ukuphila sikuphila emazweni ngama-sacrifices kubuhlungu angeke ukudifayinela omnye umuntu ongekho kikho akuzwisise kwesinye isikhathi.